ukukhuluma ngabakubonayo bona okufunekayo lapha ngokubona kwami yabe sokufuna ukuthi yoni government yeZimbabwe uma befuna ukutshengisa lokho kuzakusuthisa laba abangapha idawu sokumele ukuthi benze izinto ezizatshengisela khonokho ukuthi kulokhu kuguquka ukuthi ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanjani sebebhukuthile basho bangale kwangikhona
kodwa ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukwenza ukuthi phela atshengisele ilizwe lweMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela nakho-ke phela umnakagwa uthi uyazama kakhulu
antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo kuyini okusebenzayo ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe angithi kuyathiyana umuntu athi nomna ngifuna ukwenze ngifuna ukwakha indlu enhle but nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibone ukuthi kathi indlu yona leyakhiwe inhle yini ingqobe isi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kuyini okwenzayo ukuthi kulethele ukuguquka okufunekayo singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale-intelligence yabo so kulezi izinto mhlawumbe abazaziyo ezingekho ebantwini abaningi or ngathi ezingekho kuzulu ukuthi azazi bona abazaziyo so kufanele ukuthi uhulumende layo uyazazi zona ezi zinto kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje
kodwa wena njengengcwedi kwezombusazwe baba Moyo ubona ngazani kuyini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje
osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya bayanelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokuguqukile well okukhona okunye izindlela kulezinye indlela imigwaqo itharesi ifakiwe kodwa ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ama-carriage way marking oh ya umgwaqo uba umuhle sibili kodwa awula ama-carriage way marking lama-sign kawakho so nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekele ungalahleka ngoba kulama-markings kuhle emgwaqweni so iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona kodwa ukwenza kwezinto ukwenzakala kwezinto yikho lapho kakhulu okufuneka khona ukuthi kuguquke
ye pho ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibulo kwenziwa nguhulumende weZimbabwe kwenza ukuthi izizo zenotho lezi zezulu
lokho mina ngiboni ngani kusezandleni zikahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka izinto ziyaziwa ngabona labo kathitha abalapha e-America bakhuluma labo eZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo so kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula then kungalungisa izinto kuyaqalisa ukutshintsha baqalisela ukuba lesapho okwenza mhlawumbe ukuthi bakhulume ngendlela abakhuluma ngayo ikuthi bona bayibona inguquko maybe ngakufananisa ngale ndlela uyabona ukuthi ma singathi umuntu indoda lomkakhe nxa bangakhanya bengazwisisani abaphandle kabazwisisi kudla ukuthi kuyini okukhathazayo omunye engxayezithi unkosikazi bese sithi ha no mina vele kambuyeli ubaba luyahlupha antshi ubaba lo kumele ukuthi uyakwazi ukuthi kuyini okuyikho okuthiwo ngumama ukuthi uyahlupha ngako so phakathi kwabo bayakwazi khona okuhluphayo nxa bengakaqalisi ukuguqula khonokho okuhluphayo phakathi kwabo thina esiyabe sikhangele siseceleni siyabe sisithi kanti kanti kuhamba njani kodwa bona bayazana